Baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlaka 21 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia ukuya emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu.
Abantu bengamakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane nokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho.
Kodwa abanye bathi ngihambo zikaMnangagwa seziziningi kakhulu njalo aziphathisi lizwe.
Khonapho uyabe ehamba ne-private jet, ehamba ne-security yakhe, imali eziningi ngapha ilizwe, kanti lamagesi, ilizwe lelamanzi, alinamsebenzi, akulakudla, ilizwe nje limi manzonzi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo phezu kodaba lokuqatshwa kwabavela phandle kwakoBulawayo.
Besinqoseke kakhulu labo abalama-5 o level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Amapolisa ancitsha imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwebandla le-ZANU-PF ngendaba yama-sanctions. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia edolobheni leSochi emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu. UMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamankampani e-Alrosa emba amatshe aligugu, amadayimani eManicaland kunye lenye njalo inkampani emba ilitshe le-platinum eZimbabwe. Ukhangelelwe njalo lokukhulumisana labanye osomabhizimusi kunye leziphathamandla zikahulumende wakwele Russia. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engumeli wesigaba sebulilima edalele parlamente uMnumzana Dingumuziphuthi utshele iStudio 7 ukuthi uMnangagwa kumele ahambe eyokhulumisana lenye inkokheli yamazwe ukuze athole okungaphathisa ilizwe.
Kodwa phela zengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa inhlangathi, isamente, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimile isiphelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni, zingezokuqinisa. Isamende kuya kungasakhanyi ukuthi isamende yayidura ingamabhegi, sozokufuna ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement le yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelele ukuthi zingakhulisa indlela esingathuthukisa ngayo umnotho wethu. Pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo, ukuthuthukisa ozomnotho khona lokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayethekelele amanye amazwe eqinisa ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe. Ngoba nanku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingeza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo wabuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile kwakathi. Kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa kweZimbabwe langamanye amazwe, lesi sikhathi siyabuya. Umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni and ukuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokukamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
babakani phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engcenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu honorable futhi ummeli webulili mawest ngifuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma east bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lithi kanti antho omunye wami akedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze naye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo kuqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi ayisiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo sasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni i-ezimbabwe mina ngilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development i-ezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi i-ezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimeleyo njalo nendiza zazo ezimbabwe nazo ziphathe kuqiniswe okwakathethi azingafiki khonapho
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ummeli webulilima west edalele ephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF bexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye abanye basola ihambo zikaMnangagwa besithi udlalisa imali ngoba esebenzisa indizamchina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye kodwa kungalethi zithelo Sixoxele isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu sambuza ukuthi ulibona njani lolu daba.
Lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe usevakatshela ilizwe lakhe usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe singakhangela ama-trip akhe asewenzile lokhu wathaya ikhuwa ekhipha umgabe esikhundleni. Asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba. So lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho uyabe ehamba nge-private jet ehamba ne-security yakhe imali eziningi ngapha ilizwe kalela magetsi ilizwe alela manzi alela msebenzi akulakudla ilizwe nje limi manzonzo akula lutho olukuhambayo i-country state is actually crumbling so lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela aqalisele ngaphi ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo
njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye asikhona okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo
akulanto loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama ukuthi khona hayi Zimbabwe is open for business kwaba yinarrative yona leyo nalamhlanje lokho ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani imota ihlanganiswa njani ungaze ubanike ama-parts nalaphana nalokhuyana akulalutho abakwazi uyathatha amaviri emuva afake phambili athatha emuva afake phambili athatha i-injini ayifake ngemuva yona kumele ibe phambili so ngumuntu nje okululeza akulalutho oluzaphuma ikudlala nje ngesikhathi into osokumele yenzakale abantu abangaba nethemba la ngani ngoba umuntu lo wangena ngekhulu and ukuphuma kwakhe akasokaphume nge-election kuzamele aphume futhi ngekhulu sokuloyiswa-ke ukuthi ngayena lo umuntu wathaya umgabe ikhulu uthiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo then kube le-inclusive government ibe yi-inclusive government yangena ngo-2008 abantu kube lilizwe sibuilde i-nation ngoba kathesi is the country not the nation i-country is divided on tribal lines is divided on regional lines is divided on classes singeke saba lelizwe elingathuthuka these are the things uMnangagwa okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle aqala alungise induku ezikhona elizweni ayikhona ukuthi edinga amakhiwa edinga i-business kathesi usupplimenta i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni but akuncedi bantu ngoba imali liyana ngayimali okumele ithathwe ivule ama-industries abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla lemthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo lamhlanje likhalaza ngokuqatshwa kwabongi labongikazi abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingayisiko zemthwakazi. Kodwa umholi wesibhedlela ulandule uDokotela Solwayo Ngwenya ulandule imbiko yokuthi bazaqatsha abongi mhlaka 21 lamhlanje esithi ukuqatshwa sokwenziwa ebulenjini be-internet eHarare. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UBulawayo Hlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo. Akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi esikhangele igaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle kuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli ledluleyo thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma lamanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing izaphulayo ngokufanayo ibe lohlelo olufanayo le-civic society layo ike yafika layo empilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile siyafika ukuthi zibone ukwenzakalani njalo izolo kube lo mhlangano ekadibizwe yi-BOPRA kodwa kwabebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngubulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo. Abantwana bakhona pakobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafakwa isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babelelovalo so asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxoseka labo abalama-5 o level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Yikuzama esiyenzayo sibamba sizinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende kungangcono amise ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani okufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye indawo. Thina sile cost itshushini etsho yokuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwezanu-PF ngendaba yama-sanctions. Ibandla le-MDC belifuna ukutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe ngolwesine. Kuthi ngolwesihlanu ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukutshengisela lisola ukufakelwa izijeziso okwenziwa ngamazwe angentshonalanga ibandla lezanu PF elithi yikho okubulala umnotho welizwe. Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ye ZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu. Uhulumende uqhubeka esolwa ngokwephula ilungelo likaZulu kulandela utshaywa ngamapholisa okwenziwe intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRubimbo Mutshenje eHarare ngomgqibelo ngesikhathi kulabantu akade betshengisela bekhonona ngokubhubha kukaHilton Damangani owabotshwa ngeviki edluleyo labanye abalitshumi kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa kwesinye isekhiwo eHarare. UDamangani obephila ngokuthengisa izitaladeni ufele entilongweni ngamanxeba okutshaywa ngamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association umnumzana Leopold Munende ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Ube siya emsebenzini usebenza eNewsday obethwela ikhamera emsebenzini bekulamapholisa akade tshaya namavenda nabathengisayo laba emgwaqweni. Abathengisayo emgwaqweni bebetshinga besithi lina labulala umnyoti libele umnyoti kule venda elifele ejele izulu ekuseni bebesithi lina libulele abanye omnye wethu and amapholisa besebaxhasa ukwenzani kungani bayatshaya kuyimbo edlula amanye amapholisa asifazana asemkhombela athi lwana le camera usithatha amapicha lwa dilani la wahamba amaphosa amabili ayesilisa yabafike bamtshaya ngembona basebemtshiya bambophanga bamtshaya yena wasesala esefonela umngane wakhe eNewsday wafonela lathi thine beyitshele ukuthi yinokwenzakeleyo bathi sesikwazi ukuthi yinokwenzakalayo wasesiya lathi esibhedlele edolobheni leHarare.
Singathi-ke ulimela kanganani untombazana la?
Ubethi ikolo lakhe lingani liwomile kodwa ubesithi kuthiwa hayi ngingcono but ubethi ikolo lakhe lingani liwomile.
Kuyalethusa yini khonokho okwenzakaleyo kuntombazana la?
Kuyasethusa ngasibona intatheli izindaba encinyane njengoRubimbo Mutshenje njalo engikazana bemtshayela ukuthi uphongukudlula nje ethethe ikhamera.
Alo-ke ngumnumzana Leopold Munende okunhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa kunjalo nje inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz inxusa uZulu ukuthi aye ngobuningi emthethwandaba kamantshi eHarare lamhlanje lapho okuzathethwa khona icala lamajaha alitshumi abotshwe loDamangani ofele esitokisini ngomgqibelo eHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni walile ukulandela isinqumo sebandla lakhe ele-MDC esokuthi umsekeli wakhe uKhansila Tinashe Gambarami owamiswa umsebenzi ngenyanga ezimbili ezidluleyo abuyiselwe emsebenzini. Iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emerson Mnangagwa usephendule umanyano wabezinkolo owathi kumele kumiswe ukhetho okweminyaka yesikhombisa kubunjwe uhulumende womanyano. le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu eliyithumeze ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Linjani Studio 7 labalaleli, imugabadela njalo lapha. Mina kusenhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngogawule, ugawule lo ohlala ekhuluma ngezanu PF, yeyizanu PF igudu yenza abantu bakhuluma amanga kulabantu abacatshaya, kulabantu ababulawayo, wathi kanti okwenza yena akolode ikhansela yikwini, igama lakhe lizebe kulist yokuthi usebantwini abangakabhadali imali yekhansela, yini yena leyo enza kube njalo, yena esebenzela yona leyo zanu, wehlulwa yini, uyenziwa inkani yakhe abanayo abayisebenzisayo as izanu oro kanamali nayo ukuthi ebhadale i-property lezo njengabanye abakolodayo, ngoba umumo mubi kuwo wonke umuntu, kaba yenze izinto right bona besikhombisa ukuthi bona bakhona, bengathi abantu uma bekhala bethi abantu kumele betshaywe, abantu banamanga. Hayi, kuliqiniso, kuyakhanya into kuliqiniso ukuthi kuyahlutshekwa ngoba naye nangu uyakoloda i-council, so kabhadale imali ye-council sibone ngayo ukuthi yena kwenzakalani. Lati sokuqhubekela phambili sibone ukuthi for sure at least bayazama, engabe lokho ekhuluma ngokuthi abantu yabahlutshwa, abantu akulanto eyenzakalayo eZimbabwe, wathi ama-sanction, wathi yena kabhadale la imali leyo, sibone ukuthi uyakhona yini. Wayeseze sengena kulist leyo yokuthi ebhadale kuthiwa uyakoloda imali yekhansili, ngenxa yokuthi imali ayikho, izinto azimanga kahle ezweni. Abavume ukuthi izinto azimanga kahle ezweni, but engathi yonke into i-right lapha eZimbabwe, engakhuluma into engayisiyo umdala.
Yebo, ngomsebenzi ekuwenzayo ukusithumeza iy'ndaba zelizwe leZimbabwe, ake lisincede lapha ngodaba lolu lwe-materialist olwenkosi. Siyavalelwa thina ukufaka inkosi yethu abakwaziyo ukuthi yayivele ikhona, asifakele umampo esingazange siphele i-history yakhe. Basikhuluma ngokwakithi okolobhingo lamzizikazi, bayalwa basithela ngamathiyegasi, last year sike sathelwa ngamathiyegasi. Ake lisibuzele laboqueen khona ngapho ningaphethe ukuthi ababuye bezoxazulula udaba lwabo, yibo basifaka ngaphansi kwabantu bempumalanga laba basincindezela. Sikhathele, sicela ke kulungiswe, kuyagcina kuchitheka igazi ngoba sesidiniwe ngokuhlala emazweni abantu bebulalilizwe ngabomu. Inkosi yethu, mhlawumbe singaphila ngcono.
Sanibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngalo lonke ithuba elisipha lona. Mina umbono into engifuna ukukhuluma ngayo isimo nje sezwe lakithi. Ngisukile lapha eSouth Africa ngetesting, ngafika ekhaya ngihambe nje ngomngcwabo. Isimo engisibone ekhaya, hhayi, izwe lakithi yonke into isemuva, ngazwa wonke umuntu ezweni ekhala. Awutshengisa ukuthi hhayi, uhulumende okhona uhlulekile. Angazi ukuthi yindaba engazehlisi nje ebantwini, bayenze nje i-transitional government njengalokho kwenzeka, ngoba le nto abayenzeli bona, bayenzela abantu beZimbabwe. If bevele befisa ukubona izwe lakithi liphakama, befuna ukubona izimpilo zabantu ziphakama, kuswelakale okuthiwa i-sink of $15 ngapha, imali yabantu ayikhuphuki, kodwa izinto ziyakhuphuka. Leli lihlazo leli. Sengiyakuvuma ukuthi umnankagwa yisiphofu esihola abantu njengazi lapha yakhona, kuthatha abantu basaje emahlahleni nje.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, lewathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Inkokheli yebandla lama-Republicans eMelika isitshengisa ukuba ilakho ukuhlamukela uMongameli Donald Trump phezu kodaba lokuzama ukubhica ngodaka omunye wabafuna ukumncintisa kukhetho lukaMongameli olomnyaka ozayo, uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wancitsha usizo ele-Ukraine esithi kumele liqale lidinge okungangcolisa uBiden andubana lithole uncedo lwezomvikela. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika.
Ya yakukhanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor. Ya angeke mangale nxabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osekuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe?
Ya izizathu eziqinileyo, ya kumbe ngingathi kukhanya sibili ngokutsho kwalabo abaphethe engathi i-evidence, kukhanya sibili hayi kule case sibile khona.
Ngendlela okuqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa, ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya ngathi kweZimbabwe kuthiyene ngendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kuleyi i-democracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe ikakhule kathes ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasesibuyele emuva eZimbabwe seyifungasifana labo-North Korea labo-China, umbuso kantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva?
Kambe ukuthi ungathi ikhona kuyana, ungathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha
yeyana,
mna ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi ngathi ikulwa kwemoli yezanu p f ilwela amantshontsho. Kwakungalani lelizwe lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belwela amantshontsho la.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxa la ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Chipuba itendi esi muti masula ziri benchito boti tinagumana pa WhatsApp ndikasiyu tinagumana pa WhatsApp ndimamunayu tinagumana pa WhatsApp ndibambowa tinagumana pa WhatsApp ndimaiwa tinagumana pa WhatsApp sisi tikuza tinagumana pa WhatsApp areke anene Chabuela di fine ola, kidwale di fine mawa kipita wijipata. Inendi makukonda, nilibe na zonchito, kutisi na kuone, niwe wanga dale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempendi kupata. Tinagumana, pa WhatsApp, ndikasi yu. Tinagumana, pa WhatsApp, ndimamuna yu. Tinagumana, pa WhatsApp. Tinagumana pa WhatsApp nimaiwa tinagumana pa WhatsApp sisi tikuza tinagumana pa WhatsApp olo mundi seke olo mundi nyoze kanada kapeza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka nandilo layeka kanali ka basti panoni ka fiancy tandilo njeze baby suza disia Paga na kale Zili benchito Tinagumana pa WhatsApp Di antiwa
Tinapumana pa WhatsApp Ingoma ya majaha Awe Zambia U DJ Zimbabwe Labanye bake Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi ke lingakhohlwa ukuthi silalo olunye uhlelo ntambama ngo-7 kumbe asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye khonapha e-Studio 7. Igama nguChris Gande.